Langala Pumalendaba Langala Pumalendaba Lashona Lendaba Langala Pumalendaba Langala Pumalendaba Lashona Lendaba Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngodaba lwezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi kobulawayo phambi kwebhanga zantshontsha imali engange 4 million US dollars. Amapolisa ethule amabizo abantu abayisikhombisa abacatshangelwa ukuthi yibo abantshontsha imali. Athi njalo asecele uncedo lwenhlanganiso yamapolisa eyomhlaba jikelele e-Interpol. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa.
Ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga.
Ithe isenzakala linkunzi phambi kwamehlo abantu abanengi. Abanye bathi hayi bayadlala laba bazapha ngababotshwe ngoba amapolisa eZimbabwe ayaziwa kulokho, kodwa lanamhla akekho osebotshiwe. Ukungenela kwe-Interpol ubona kuphathisa yini?
Ye, khona kuyaphathisa kakhulu ukuthi basebenzelane lohlangothi olunjengolwe-Interpol, ngoba nxa besenza njalo kutsho ukuthi ama-resources ayaxhumanisana, bayaxhumanisana lama-resources, baxhumanisane lobuchwepheshi obusezingeni eliphezulu. Ngakho siyathemba ukuthi sizabona kusiba lokulungisiswa ngesikhathi esimasinyane.
Inkunzi le iyabanjwa emini livalele, abantu bebukele, abanye bethatha amafilimu, njalo izigebengu lezi ezazihlomile zazikhanya zichelesile nje. Ungathini kahle kahle ngendlela yonke linto yenzakala ngayo?
Indaba ye 4 million le lamasela ayo alokhe engakabanjwa kuyindaba okumele siyikhangele ngalokhu ngesilungu esithi systems approach, okutsho ukuthi singayikhangeli nje kuphela njengendaba yokutshontshwa kwe 4 million lokwehluleka ukubanjwa kwabantu, kodwa siyikhangele sikhangele ukubuswa lokukhangelwa kwelizwe nje lonke jikelele. Singayikhangela njalo lindaba, sizabona ukuthi isitshengisa okukhulu ngendlela esibusa ngayo ilizwe. Le ndaba iyatshengisa ukuthi kukhona okungasahambi kuhle ekupholiseni kumbe ngithi ekweluseni ilizwe lethu njengeZimbabwe. Bekungajayelekanga eZimbabwe ukuthi kungenzakala isige sinjalo, kuhlale nje kunjalo. Besiyilizwe elilama standards, ikakhulu ama standards epolicing. Besiyilizwe elazakalayo ukuthi silabacuphi lamapolisa awezinga eliphezulu, siyilizwe elilamapolisa alama resources asezingeni eliphezulu, njalo siyenelisa ukuthi sivikele abantu bethu. Ungananzelela khathesi abantu laba ngendlela abasuke ngayo, nxa sibona kuma videos ngabantu akade bezitanasela nje bebengela ndaba, bekwazi nje ukuthi akulanto engenzakala kibo, bazisukela nje bazitanasela. Amasela sedlalela phezu kwethu njengelizwe.
Ubugebengu obunje bungaqedwa njani kahle kahle?
Ukuqeda ubugebengu eZimbabwe kudinga ukuthi siqale sibuyele ukuthi kanti sikhuthe ngapi lapho izigebenga esezingazitanasela nje streetini emini kaBha libalele lasebukhweni bezinja. amapolisa eZimbabwe manengi engiwaziyo angabantu abale dedication abazimiseleyo ukuvikela uZulu banengi abantu abafundile abantu abawuthakazelela umsebenzi wabo abawenza ngenhliziyo kodwa kumele sibanike indlela yokusebenza singababhici ezibini zepolitiki singababhici ezibini zombangazwe lombusazwe njalo futhi singababhici ezibini zecorruption sibekele bazisebenzele njalo sibanike ama resources
hayi siyabonga maphosa bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga kakhulu ukuthi ube lami emsakazweni ngiyibonga labalaleli ngaleli thuba
lolo bekulohlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
olivalisayo ngumthembo sithembayo uKips Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri